umbiko sibili ongamangaziyo ngoba bona ngokwabo abantu bezimbabwe kokuqala bayakubona njalo bayakuphila ukwephulwa kwamalungelo abo. Ma kade ukhangele insukwana ezilutshwane ezehlileyo kubonakale amavidiyo abafana abancane iy'ngane ezincane bephakamisa ingodo zenswazi betshaya abantu abadala amakhehla alama-70s bebalalise phansi bebatshaya ngendlela okwakutshaywa ngayo abantu ngesikhathi se-Gubrawini genocide, ngendlela okwakutshaywa abantu ngesikhathi se-colonialism, njalo ngendlela okutshaywa khona abantu emazweni asezimpini okuliwa khona okubulawana khona. Ngakho incwadi le ephumile efakaza lokho ayifakazanga ulutho olutsha, ifakaza ulutho oluyinhlala yenza ebantwini bezimbabwe. Okungazakaliyo yukuthi i-Afrika ithini, umhlaba jikelele uthini ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu bezimbabwe, okuyisimanga okucishe kufanane lendlela okuhlukunyezwa ngayo amalungelo abantu khona le-North Korea lakwamanye amazwe esiwabalayo ezincwadini esiwabona lakibotelevishini. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo elizweni lezimbabwe kuyinto okumele sibili kube yi-international state of disaster, ukuthi umhlaba wonke ukubheke ukuthi ungalungiswa kanjani ngoba kwehla kusiya phambili akubi ngcono.
Lo nyaka ubona sisiba njani isimo samalungelo ezimbabwe ikakhulu sikhangele ukhetho?
Okuphambili kuyesabeka baba, ngoba enkethweni ezedlulileyo sibonile ukuthi laba abaphethe intambo zombuso bebesebenzisa udlame lobugwelegwele, i-force and fraud, ukuthi bahluthune amandla, bahluthune lombusa kahle ezandleni zabantu bezimbabwe. Ngakho akula tshengiselo kumbe isibonasakaliso ukuthi ngalolu khetho oluzayo kuzoba ngcono. Okukhona yikuthi sesaba ukuthi kungabuya kuphindwe kaningi lokho okujwayele ukwenzeka, ukuthi abantu bayabulawa, imizi yabo iyatshiswa, bayatshaywa, omama bayadlengula, lazo zonke izinto ezenziwa ngabahlukumezi nxa besethuselayo, behlukumeza bebenzela abantu.